Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikuthoyo, abantu bazaphela okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo wala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi Katungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli okulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane leCOVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala beleCOVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamachumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha 54 million asebahlolwa batholakala beleCOVID-19, kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawayo umkhuhlane lo subhahile kakhulu baba okumangalisayo, sibili sukuhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukuze ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivayirasi, njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana besondelelana bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane ukulalela khona konke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengazi bahlangana eduze bephefumulelana, behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Xa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhica mfundo.
Abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Xa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphela okwamagama.
Usikhica mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kulabanye abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumelo yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi leAfrika. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambe wangaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lamaDemocrats.
Okwamanje uBiden ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290. Kuthi uTrump ulanga makhulu amabili lamachumi amathathu lambili, i-232. Onqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa, i-270. Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlalweni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka leli Trump, ngoba kuyatshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama, ngihalelisa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela idemocracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani, izinto azenzayo, ibehavior yakhe, ukuziphatha kwakhe, abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Yiwe fair, ngoba lolu khetho ukhanya ngazani belukhululeke kakhulu. Njalo uJoe Biden simtshayela ihlombe, aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokhu okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika, layo ibe lukhetho olubalulekile. Kakele kathesi uTrump nguye obehlezi embusweni, esembusweni segijimele emakhodi layo, esiya amakhodi. Amakhodi eMelika kafana lamakhodi eZimbabwe. Lana amakhodi azimele wodwa la, ambone kuphumelela emakhodi ukuphikisa kwakhe lokhu.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi le-Afrika.
I-election njengazange dispute ka-Obama, but wanandela ungani beke sympathize kufana ne-election kaMandela. Kuba kuMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela lumvotele, bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free izindlu, sizoba ne-free uMugabe Mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi izinto abantu bamnyama zizothola amapulazi, zithole izilindu for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay, kube kuvotela uBiden, i-America izotshintsha. Akunanto etshintshayo, these people ama-Americans, ipolicy yabo isikakhulu ama-democrats, i-former policies abo athi conquer the world and rule the people. Abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
Surprisingly, abantu bamnyama manje baselukhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Africa mazifika e-United Nations, abayasukuma belunga nithi enikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizoloku sibavikela, bona ngeke basivikele, bazosibulala bethu. So mina ngithi uTrump webenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi simezona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivotele ikhehla. Ilikhetha lizotapta 2 years elihamba nge-wheelchair. Siyenza imistake ngokuvotela abantu asibe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje mase kuqala lapho eMelika ukuthi kuvotelwe amakhehla, i-Afrika sizokhuluma sithini thina?
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden, njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha beChavi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu bekhuluma abantu ngomuyi uGenius Jinembi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inodo emphakathini egoqela indlu enkulu kwamagama eyayakha eDomboshaba njalo lezimota ezilohlonzi. UJinimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Akesizwe unkosikazi Lucia Dube lomnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingqoqo zozana kade zibhotabhota ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngaphi ebantwini ukuthi uzazala umntana wakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa la angase wayi-interviewa mbaleni uGinimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokhuze from a humble beginning. Ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina ngisayathenga igasi liyana ngale ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapartini, ngiyathanda ukusihambela ama-night club, kafihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatsha. Izolo bengikhakeleke la ethi eBotswana ngaliqhashe 140 people, eSouth Africa ngazi thi bangaki, eZimbabwe ngazi thi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yona leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona okukhona okunuka santungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But nxa ule good strategy uyenelisa ukuthi ufike khona pha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabange ukuthi umuntu lo muthi? Nawe says not
elite. Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nxa siziphika lapha nje ukuthi ukuba denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana sistuck kuwona lana ma-trenches ukuthi singeke siphumelele. Nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngangabona into esihluphayo.
Kodwa ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazwisisa ukuthi njwana ke sethonile kunje bekumele ke sibone njwana ade umnikazi wamakampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kuwotswana zinika ama-statement ukuthi sithonile ngubaba maybe u-market manager maybe CEO wotswana yamakampani lawo agcwele kuwotswana yagcwele South Africa bekhulume bekhala. Lapha kwabe lesisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo ngaphandle kwalo sisa besithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala nje lo yedwa lengamthumele eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa makhampani.
Nge sizwe ke usokhela basene Mike Ganka wena uthini oginimi ngeke ngawubona uthingi usithi into lezi azisebenzi lezi utsotsi lo ubusitshoni ngeke ngabantu babo. Ukhasi lakho lokuzilwazukhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoginimbi umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo ube kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapho abantu abasebenza khona ethethela ividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esitshengisa futhi ube ngumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphelayo ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties, Australia, America, Canada, and I'm sure that UK, angazi wayenza the UK, but ube ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But funa thina ukwazi ukuthi i-website ye-company yakhe because ngawo le mali engangaliyana ngeke uphonge ukuthi uwona i-company singela website singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hhayi ube la makhampani angu-7 abantu ade bemsebenzela bangani.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intetheli izindaba yomsakazi weRadio Liberty esakaza kule Afghanistan, uElias Daye ubulewe yibhomba esabelweni seHelmand kulelo lizwe esiyathapha indaba. Umne wabo leyinye intetheli izindaba akade besemoteni yakhe balimele. Umsakazo weRadio Liberty udlelana weVoice of America. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,963,702 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kuzwekazi leAfrika. Kunani leli sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sinana masiko
senzi bomandla
lo baba mkhulu.
Sinana masiko
koka lo induna kaZulu uhlahla amangwendiweni ngobukhosi besizwe sikamthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu. Kakhulu.
Konke kuyinokwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo. Kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni. Ngakho akukhona ku-constitution. Liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe ke economic section yokuthi kumele kube nenkosi.
Hayi, lapho baba Dube laphana yize emuntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene, ukhuluma yize yeze. Akudingisisi khonokho, akudingisisi. Nxa into ingekho emthethweni, ingavalwanga umthetho, isemthethweni. Nxa singabhalanga phansi baba Dube ukuthi foka Dube ungabhemi isigazo sakho laphana eKhefa leliyana, uyazibhemela isigazo sakho. Kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi foka Dube licala ukubhema isigazo sakho laphana eKhefa, sokuyimthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga eku-constitution, yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi, then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni, laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la. Sokungenela emthethweni. Kodwa kathesi usemini jikelile.
Indlala indaba omoya wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa.
Anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu sikutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje. Siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi ukuthi zimkhaphe zenze konke. Yikho ke bayamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hayi lokhani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni. Yikho ke akumelanga ube lenkosi. Hayi siyabona ukuthi sesikhuluma yize leze ukuthi ngapha bathi hayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hayi umzilikazi hayi. Ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yintsolo nje kuphela.
Besabandiweni.
Besaba thina Dube.
Yakwazi ukuthi lithi alibesabi. Labe sishoni kolapho.
Yeah.
Ukuthi liyakhuluma lithi asibesabi siyabafuna. Ngangezwa sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho. Kunjalo.
Lapho baba thina into esikhangelayo yile. Sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Indlela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni, asenze lokho, asenze lokho, asenze lokho, asenze lokho. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu, ukhanya angafuni ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Xa sesikhuluma ngohulumende wakithi, sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobala ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo. Nxa besihlabela ingoma leyo bayikhombela khonale esigodlwane yalala ukuthi hayibo, selidlulisile kakhulu.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge induna kaZulu uhlahla amangwendi weni. asihlangane nini singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khona phana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke sithathele ku 38 sisiya ku 39. Lapha olamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako oku zayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisela nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha ungatuyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhulu ngezinto esizibonayo kuphela kodwa langezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga metho uthi ukufa thina kasikazi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijineyo kodwa thina esiphilayo kunzima ukuthi kuzwisise ukufa ngoba phela kasikafi uthi nakuphila lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijineyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna ukuphila kwethu kakufanani abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu laba abaphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbuzo bebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma lathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke basehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi asitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani bomama lani lizindlovukazi emakhaya imizi yenu liyibusa liyiphethe njani labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Azathi lokho okukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze. Athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizothiwa kuyakwenzeka nalokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga ube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula sikhulekele. Nkulunkulu sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Lord Solo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga untungamile Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe namhla kuhlelo sixoxa loMsizi K umculi wakobulawayo uMsizi K ngumunye oncintisa kuhlelo lwalonyaka lweRoyal Bulawayo Arts Awards asizweni ingoma ekaMsizi K uthi iCherry yam ayifani neCherry yakho owami muhle Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumunye oncintisa kuhlelo lweRoyal Bulawayo Arts Awards kulumnyaka. Awusitshele okuningi.
Ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha. Kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kumaRoyal Bulawayo Arts Awards. Kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo.
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uzaba uncintisa ku category ye Song of the Year. Awusitshele okuningi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami.
Ingoma leyi ngikhiphe i-single ngo-May lonyaka ka-2020. Njalo ngokubona kwami yiyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka. Kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7. Sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi. Kuliviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo.
Singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma kaMsizi K uthi ngawuzumoya Ingoma kaMsizi K awakhiwe Mzo 7 ngawuzumoya wami. Abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Mrs. K. Ukhangelana ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards.
Yebo, yebo puti. Ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uyadeserve iaward. Abadala bathi okuhle kuyabukwa. Lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyi bafo gqiba ingxoxo yethu.
Abafisa ongivotela kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446. Thumela u6 hash 423 go 3246. Thumela u8 hash 430 go 3246. Thumela u10 hash 439 go 3246. Njalo thumela u11 hash 441 go 3246. Abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona ku Facebook ngebizo elithi Msizi K, ngikhona njalo ku Twitter la ku Instagram ngebizo elithi Msizi K. Ngiyabonga.
Sithanda ukubonga uMsizi K ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi sulokandaba olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe, mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalomhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo. Ulabanye abantu abethuswa yiwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Chinimbi Kadungure obephila impilo ephezulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje oluyivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.